ababesebenzela ugatsha lwe-immigration laba bafikise incwadi yezikhalazo zabo kumongameli Mnangagwa kunsukwana esanda kwedlula bekhonona ngokufaka kwakhe umnumzana Masango esikhundleni sikamsitheli esasiphethwe ngumnumzana Thobai Wamdede okweminyaka emide. Bathi baxotshwa umsebenzi bedingelwa amacala angekhoyo nguMasango ngenxa yokuthi babemela ezinye izisebenzi ezazikhonona ngokuhlukuluzwa ikakhulu ngokwecansi. Owaye nguprincipal immigration officer osemela izisebenzi ezaxotshwayo umnumzana Nkosana Mthunzi utshele iStudio 7 ukuthi ukufakwa kukaMasango esikhundleni sikaregistrar general yikwehlisa isithunzi sali hofisi.
Iphenyo yonke leyi e-gender commission e-parliament asiwo madala okudlala iparliament. Wakho wabizwa eparliament wala ukukhuluma wazisebonzise phambili wasebonta ukubona lapha sokunzima wazophenduka sebembizwa kwesibili. Abasaqeda ngenxa yama-election sithi nakabamise konke lokhu ngoba size mokari kufana lokudlala ngohulumende kudlala ngomongameli ukuthi abakumise lokhu umuntu lo agezwe kuvele obala ukuthi nxa engelacala kalacala ngoba sosiwena nxa kuthi ungowathi uphezu ngomkhokeli you are responsible akuna ngenye indlela lapho zingathi zama ukuthini into nxa zisifa nguwo responsible abantu abangaphansi kwe bayenza into ezivoleyo bayenza sexual abuse office abuse konke konke okufunakala.
Umthunzi uthi uMnangagwa kumele akhiphe uMasango kulesi sikhundla andubana idale lephalamende i-anti-corruption kanye le-gender commission zize ziqede ukuphenya amacala etheswa uMasango.
Abame kathi kugithinyelelwani kathi abantu bagcwele lapho bengabafaka kumbe noma ngaphi bewathatha uthi ngoba usebenza laba sisamelele ukuthi lo nxa befuna yena strictly ukuthi bafuna yena ukuthi ilizwe kale kuhambe nxa ingekho. Abame bahloniphe i-gender commission leyo khona, bahloniphe i-parliament leyo iqeda umsebenzi wayo, bahloniphe i-anti-corruption leyo yibo ababafaka, yathi babafaka ababhodla. Akumbula ukuthi uneludrize kusasa kwangukhona uponge ukudrize amahlala. Abame umntoza lokhu amiswe kuhlolisiswe zonke lezi zindaba, ngahlolisiswa zonke izindaba, nxa befuna ukumthatha, namthatha belokhu ze sebona ukuthi hhayi umsulwa labantu abade laba ama-lieutenants akhe la amsulwa. Bami siyibhalile incwadi siyihambisile kumongameli sayisa futhi laku-gender commission ukuthi sibabonise ukuthi ah what you are doing laba likhabisa ibhoreli ngela moya akula nto eliyenza la khabe ibhoreli lensimbi.
Umthunzi uthi yena waxotshwa umsebenzi ngoba wayengavumelani lokwakusenzakala lapho ebona ezinye izisebenzi zihlukunyezwa ngendaba zokuya emacansini ikakhulu abesifazane.
Kwabhalwa same day incwadi yami yabhalwa mhlaka 13 e-gender commission yaphume ngizisebenzi mhlaka 13 ngazoyinikwa mina incwadi mhlaka 20 September kuthiwa khona you've been dismissed from the service you're dismissed back with effect from 27 September 2012 angaze ngibone okunje mina babe ngangikhona kuthiwa walove emsebenzini for 30 days by then ngangikhona bengibona everyday benginika ama-inform besenza ngikhona everyday ama-workmates ang they are prepared ukuthi bahambi bathi ukuthi umuntu usasimbona and ngilezi ndaba bakazama ukumvalela ehhofisini they tried to get rid of me so many times bazama ukuthi banishaye it was out of question bambizela bona ama-runners abo but ngibatsho no I'm not a foreigner bazama ukuthi banishaye kwehlula abantu esikhuluma ngayo they are well connected.
Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions layo yethule umbiko ofanayo kusukwana esanda kwedlula isithi umnumzana Masango kumele agezwe kumacala awetheswayo kuqala. Imizamo yokukhulumisana noMasango yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.